Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mavili lantathu ngomabasa 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwe-MDCT eMelika luthi luyawusekela umanyano wamabandla aphikisayo osungulwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Walshman Ncubelo, nkosikazi Joyce Mujuru.
Siyakwamukela kakhulu sibili lathi njengeprovinsi yalapha eMelika. Ukubambana into eqakathekileyo kakhulu.
Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF. Icele le-G40 selikhanya lisehlulwa ngelikamnumzana Emmerson Mnangagwa.
Sokutshengisela nje ukuthi sokulokubhidlika ngoba vele umnumzana uMnangagwa kukhanya vele inzipho zakhe vele sezitshonile ebukhosini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwe-MDCT eMelika luthi luyawusekela umanyano wamabandla aphikisayo osungulwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Walshman Ncubelo, nkosikazi Joyce Mujuru ngeviki edluleyo. Umqoqi wenhlelo ze-MDCT eMelika, umnumzana Muzi Ncube, uthi ukubambana yiyo yodwa indlela okungakhitshwa ngayo iZANU-PF embusweni ngomnyaka ozayo.
Siyakwamukela kakhulu sibili lathi njengeprovinsi yalapha eMelika. Ukubambana into eqakathekileyo kakhulu, and kumele sinanzelele ukuthi khona into esilwa layo i-animal ye-37 years lokho ibusa iZANU-PF. Sesehlulekile in 37 years as individual opposition parties. Ngoba iZANU-PF singene yaqila yenza konke kwenzayo. So it is very important ukuthi sithi singena ekhethweni luka-2018 singabantu beZimbabwe versus ZANU-PF. It is the only way victory is certain, because sonke siyabe singabantu beZimbabwe sibambene, sifila lento eyodwa. So siyabe sonke sijonge into eyodwa, sikhangele ukuqilwa kweZANU-PF. Angeke iphumelele nxa kuyukuthi abantu bonke abeZimbabwe bebambene besilwa la iZANU-PF. Siyakuthakazelela kakhulu lokhu, ngoba ukubambana into eqakathekileyo kakhulu, and ukubambana kwakhona lokhu sifuna ukuthi nxa sesiwine lama-election ka-2018 kube yinto ekhontinywayo ukubambana kwamaZimbabweans, because for the past 37 years besilokhu sisilwa singabantu esehlukeneyo. Sifuna ukuthi from 2018 amaZimbabweans atshengisele ilizwe, amazwe wonke jikelele ukuthi singabantu bothando njalo siyathandana. Sifuna ilizwe lethu lithuthuke ligcine liyiSingapore of Southern Africa as an IT hub of intellectual smart people who have developed and taken their country from a regression to a progressive country.
Kodwa iZANU-PF Ncube ithi lidlala ngesikhathi, elikwenzileyo kufana lokuhlanganisa u-0 lo-0, uphuma lo-0.
iZANU-PF vele ngamazwi ayo awe-propaganda ye-37 years ago ingathini vele Mr. Nkomo? Asiyitshengisele ke iZANU ngo-2018, sizayitshengisa iZANU ukuthi ukubambana kwethu kwabantu beZimbabwe yikho okuzayinqoba. Sesakubona kusenzakala konke kubo Zambia, labo Senegal, labo Japan, amazwe amaningi abambanayo akwanisa ukuthi akhiphe abantu abangama-dictator abanjengabo Robert Mugabe bebambene. Yikho esikwenzayo thina amaZimbabweans, and sikhangelele ukuthi ngo-2018 sizanqoba kakhulu sibili, siyitshengisa iZANU ukuthi khona you are gone for good.
Umnumzana Muzi Ncube ngumqoqi wenhlelo ze-MDCT eMelika. Ukuhlaziya umanyano lo sixhume incwethi kwezombusazwe, umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani kuyisithengiselo esihle kakhulu nxa ukuthi amabandla omathathu la abambele emathathu elungiselela ukuthi angene kukhetho lomnyaka ozabe. Kuyinto eyokuthi wonke umuntu owazi yakwenzayo becabanga ukuthi kufanele yenzakale. Udubolo usesekhona ukuthi umbambano wabo awukaphumeli egcekeni ukuthi kukhanye ukuthi yikubambana kwamabandla emathathu kumbe emane kumbe emahlanu kumbe ikubambana kwebandla le-MDCT le-MDC kuwancele kube lokunye ukubambana futhi kwelincele kwe-MDCT nonkosikazi uMduru. Mbone ngani khonokho mina kungaba uludubo kakhulu nxa yokuthi kungakacubungulwa. Kodwa ngibuye ngibe le themba lokuthi njengoba bechile ukuthi bona basesele ndawo izinto abafanele bakhulumisane ngazo kumayelana lokubambana kwabo lokhu besiya ekhethweni lokumanyana kwabo lokhu besiya ekhethweni, mbonani mhlawumbe bazalungisisa zenezezinye lendaba ezingakabi segcekeni ukuthi zilungisiswa njani. Bekungaba kuhle kakhulu nxa kungaba yikuthi sizathi sesifika esikhathini sokhetho umbambana lo usungumbambana segcekeni ukuthi ngasombambana nowamabizo lamagama kodwa ikubambana ukuthi wonke umuntu oselwela ilizwe leZimbabwe.
Lubana ethe abambana amabandla lamanye angakangeni aphikisayo amisana leZANU-PF ngomnyaka ozayo ebambene, ubona izala nkomona?
Ngibona ngani mina ithuba lokuthi elinye ibandla kumbe omunye umanyano ongasu owabantu bezanu ukuthi uthole impumela kukhetho oluzayo luka-2018 umkhulu kakhulu, ngoba nxa sikhangela isisaka kahle kusukela mhlawumbe ngo-1980 ibandla likaPresident Mugabe leZANU-PF belihlala lithola lihlala liwinile lithokoze kakhulu ngesikhathi sokhetho, ngenzeka ukuthi belithola amavoti afika mhlawumbe i-1.6 million, uTsvangirai waka wafika kubo 1.4 MDC sabambene njalo kukhetho lodlule ungahlanganisa amabandla wonke lamancane abedlulile laphizana elihlala ifika khona. Ngakho kutshengisa ukuthi ithuba lokuthi angadlula nxa ebambene njalo ngo-2018 liba likhulu kakhulu. Ngibona kuyinto enhle kakhulu engaletha inguquko elizweni.
Umnumzana Nkululeko Sifanda uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane. Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF phakathi wecele le-G40 elisekela unkosikazi Grace Mugabe lelisekela umnumzana Emerson Mnangagwa ele-team Lacoste. Kodwa kukhanya ele-G40 selibandezelwe kanzima, nanku ilunga lalo umnumzana Xavier Kasukuwere eselakho ukuxotshwa ebandleni kungela lo yedwa owe-G40 omlwelayo. Kambe kungaba yikuchabalala kwaleli qembu na? Sixume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Uma ulalele ezinye iziphumi zeZANU-PF zikhuluma zithi khona into le eyamabandla le yama-factions yakula kuthiwa khona umlilo wakhona ukhezela yithi thina abantu ama-commentator lama-journalist, kodwa bona bayazikhulumela kodwa kukhathesi bathi bona bafuna ukumxotsha ngoba-G40. Bona vele abanye bakhona bathule ngoba vele sebejike ngaphansi kwesitimela khona vele abasenandaba laye. Hhayi bayavila ngoba nxa yena uGrace Mugabe ethiwa nguye usiba lukhulu owe-G40 umgabe phela wazama ukuthi amvike laphana usakhathi kuyele bangathi uyavalavala indaba yafunisa amaphepha akhona kakafi. Kodwa kuthi khathesi bona kungcono ukuthi bamthekele ngaphansi kwesitimela ngoba hhayi umfula wakhona sigcwele kakhulu.
Osandi Moyo labo mahoka labo baxotshwa ezikhundleni zabo njalo banakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu le-G40. Akekho okuleli qembu owawuvulayo umlomo, sokuyikudilika kwalo nalo leli qembu.
Ngibona ngathi mina njengoba sesikhangelane lokhetho sokutshengisela nje ukuthi sokulokubhidlika ngoba vele umnumzana uMnangagwa kukhanya vele izipho zakhe vele sezitshontshile ebukhosini. Njengokutshwakho nje mbona ngathi vele khathesi sibe siyapha kwithuneni.
UKasukuwere yena umbona esinda na kumbe sokuyikudilika kwakhe?
Inkinga phela ukasukuwere
gala history liberation struggle so ukuthi azazuze sibili abantu abamsekelayo okwakhathesi angibona ngathi sokuyisikhathi sokuthi leyo manje uya njengomuntu ongathi ufundile kancane ngawo hlabela dutch kenjana lakwa angiboni ikhathi sizakuma.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Lanxa ezinye ingcwethi kwezenotho zisola umthetho obunjwa nguhulumende ozabamba amabhanga ukwamukela izifuyo njengesibambiso esokuthi uZulu acele isikwelede, amanye amalunga edale lephalamende athi lo ngumthetho omuhle olakho ukuthuthukisa abensundu ngitsho lezakhamizi zemaphandleni. Omunye wabalombono ngumeli wePinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Ngokubona kwami inkomo umthetho lo ngumthetho oqakathekileyo, ngumthetho esingawuthi ngozama ukuthi uphathise abantu abamnyama ukuthi labo bethole abangakuthola ikakhulu kumabhizimusi ukuthi banelise ukuthi becelise amabhizimusi abo. Umthetho lo ngumthetho ozama ukuthi uthi bona osomabhizinisi abamnyama abangela okwabo babangela ama-assets afi anjengezindlu lama-building bethole indlela yokuthi amalozi bewathole amalozi okuthi labo becelise amabhizinisi abo. Siyananzelela ukuthi umthetho kade uvele ukhona ngumthetho othanda ukuthi abantu babe lento ebambekayo efana nama-building. Kodwa-ke nxa sokuthiwa khona olenkomo zakhe laye kakwanisi ukuthi kakazibe isibambiso esokwenzela ukuthi ekwanise ukuthi ethole isikweletu ezivele emabhanga, mbona ngani mina umthetho lo uyayenza?
Umthetho lo uzabamba amabhanga wonke ngamandla ukuthi emukele izifuyo kumbe akhona amabhanga athize ahleliweyo?
Lowo mthetho awujonganga ukukhetha amabhanga ukuthi lawa yiwo azayenza no, kodwa ujonge nje ukuthi ukhonosele ukhuthaze i-financial sector nje yonke yaseZimbabwe ukuthi ithole izibambiso ezivela ebantwini ezivela kumabhizinisi abakhulayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli wePinga North edale lephalamende. Sixoxelaye ekhona le eBinga. Ngengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ngibokambe zulukandaba lingalithona njani lapho likhona khona ngapho ngemakhaya. Siyahlangana njalo ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, qhubekela phambili ngodaba lokudlisa indoda ngilonkosazana Stars Thebe Mathe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu. Saluchiya ke udaba lolu uMathebe ekhuluma ngokuthi umuntu owesifazana kumele aphathe njani omunye wakhe.
Okuhle ukuthamba nje ubaba umthandele lapha ngathi uyaphuma khona uyahlanhlatha. Yebo phela asikuthi abahlanhlathi labo baba bayahlanhlatha, kodwa ube le ndlela epholileyo yokubonisana lesithanda sakho ukuthi hayi baba inhlanelo leyanothe sihlanele u-301 endimeni leyana uyawubona umkhathi uzili redi ukuthi ithini asifake u-2 months kuziva ukuthi masinyane njengoba izulu ukuthi uyedlulutshana. Hhayi ukuthi ngesikhathi inkomo zihlaba undina ubaba ethi thathani liyani ihlanyelo ubambe igoli uthi ukuthini ukuthini izakusukela indoda ngempama ukuthi usuyadingana le mpankwa uthi ufuna ukuthi kusasa ingasakhonya emzini wayo. Akulanto enjalo ezakwenzeka. Okuzatholakala kuphela ukuthi uzayinika isikhwehlela izacaka ibe lugodi iyadleni ayinoni ngoba lokhena kuzabe sokumile emthanjeni yemizimba yakhe ukuthi lanxa ukudla kumele kubhudluke kuhle emzimbeni awusabhudluki uba wamdlisa into engathediyo emindawonye uthole sekhwehlela uku-athi kuTB kayibanjwa. kungumdalela imkhuhlane umntana abantu ngenxa yokungalayeki kwakho ngakini sicabanga ukuthi kumele indoda iphonge uyihlasela nje loba ngasikhathi akula ndoda futhi ngicela ukukutshela ukuthi akunakuthi umuntu udlile leyo muti indoda nxa ivele ungayihlasela phakathi kwabantu noma uthi idleni noma uthi ayadla uzayibona ibongolela kuukuthiwa umfazi phambili komphakathi
ye kunjalo ke khabo uzezokuthiwa ke phela uzazibani udliswe ngefotsholo asiyekele ukukhuluma iqiniso sibili kukhona khonokho phela ifotsholo iyabe ijayiwe yini
uba abantu bale nkulumo ezijiyeneyo lo mathebo uzavumelana lami kufana lala madoda athi mina vela ngenziwa njalo ngumfazi mina umfazi ngiyatshaya utho njalo nje kanti nguyo kanga achuba indlebe ezakutshaya ngenhlanakela abongolele kudle kwembuzi kodwa phakathi kwamadoda ayebesithi mina umfazi ngiyatshaya kuhle ukukhuluma abantu bajaye izifuba ngezinye izinto kambe wona umuthi sibilwa lo ugcwala ifosholo abantu bakwazi ifosholo inganani phela angahlaphe lanxa uthi uyamsiza izinto lezi zingaba khona kasali kodwa ubunzima bakhona yikuthi ezinye zakhona ubuningi bazo vele zingcolile phela akuzwe kambe nxa umfazi ezahamba ayigeza engxenye esesikhathini athatha amanzilwana kuthiwa apheke ngawo itiye ayisikokoiza umuntu ingcekeza khona lokhu kati yona indoda ingathona ihlezi khona bendlini umama lowo uyabe kholisa ukuthi kutheni amanye amadoda eselela abantwana yena bese boba umbo ngendlu nje
ye kunjalo mabhoqo yazizwela sibili phose lakho khonapo
umuthi oqondileyo wokudlisa indoda yikuyithanda kuzehlisa kiwo kodwa nxa ufuna ukubona ukuthi enye inyamazane ingaphila yini phakathi komzimba womunye umuntu hlanganisa zonezi zinto ezikhulunywa ngumkandla uzenze uzifake kodwa okusondelayo uzaqala nzima ngomuntu wakho esethone khwehlela engumboni yendlu lanxasi usithule plani yokwenza ulutho kulezi nsuku phela umlimisi wasifuthisa lathi omama akunika iplani umlimu ule mali yakho usufuna indoda ikuncedise ukuthi lenzeni liinveste njani siyathe baba lokhu senze njani dedi lokhu senze njani senze njani baba uvele useyinto yokutshona ihoqa akwesabe akukhohle aza kukhohle loo mali isengutsheni ukuthi uke nje isithanda sami ufaneleke ngithi kwenlangasijumekile mphonge usithelelenye into nje siyilalele ngenxa yokuthi wayivela wayiphambanisa wayigcina izihlahla zokuyenza ibe yisiphukuphuku isinto kandura sozamela kube ngothi kathi baba uyabona laphana khangela baba khangela lokhu hawe uyabe usuzithalisa nzima tube uyabe usuzithele nzima ukuhlala nesitunatuni endlini indoda idlise ngokuyithanda uyekele icabanga uyekelele ngqondo zayo ukuze na urongo ikuqondise lawe lanxa urongo erongo umqondise
hayi ke okwalamhlanje ngimalapha ke zulu kandaba ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke unkosazana Charles Thebe Mathe lo mnumzana Thandeko Zintumkandla incwadi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
uhlelo olumnandi uhlelo oluhlabusayo uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke esiluphiwe nguGibbs Dube weStudio 7 asibeni sonke njalo loGibbs Dube ngeviki ezayo okwamanje ngilifake ezandleni zika Mike Wobe yasethulele uhlelo lwabasakhulayo
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje ngizobe ngixoxa losikhulayo ongumlobi umnumzana Pluto Ntabende mayelana losuku olukhethwe inhlanganiso United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO njengosuku lapho umhlaba wonke jikelele uzabe uthakazela abalobi njalo umsebenzi wabo wokubhala amabhuku olubizwa ngesiNgisi World Book and Copyright Day ngiyakwamukela kuhlelo Pluto unjani Pluto wami
ngiyaphila
njani? Ngiyazama bhuti wami. Masiyihlabeke le ndaba. Yini umbono wakho ngalolu suku?
Usuku lolu lubalulekile kakhulu sibili ngoba lusuku oluthi lokhuza imisebenzi yethu njengabalobi leyifaka emisweni abantu njalo luyithengise ukuqakatheka kwayo.
Inhlanganiso e-UNESCO iyatsho ukuthi kulumnyaka uhlelo lwabo lukhangelele ukufundisa lina abalobi abadabukela amazwe achiyeneyo emhlaba wonke jikelele indlela zokubhala amabhuku azoyenza ukuthi kube lula ukuthi abantu abangaboniyo babale amabhuku. Awungitsheleke Ntabende, abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe balalo ithuba na lokubala amabhuku?
Ithuba likhona kodwa hayi asilo thuba sibili esingathi thina lingathi lokhuzwa ngonke umuntu. Sibabo Dorothy Duncan Braille Library eHarare, kodwa-ke zilutshwana indawo lapho abangathola khona amabhuku abangakwanisa ukuwabala ayenzwe nge-braille. Kufanele siqakathekise njalo ukwenza la abathi ngama-audio books abangakwanisa ukuyalalela.
Lezi nto zikhanya ngathi ziyabiza imali eningi. Awungitshele, ziyatholakala na kwele Zimbabwe?
Lezi zinto ezingatholakaliyo sibili ngikhuluma lami ngisazama ukuthi lami lifakwe nje kwaba kuthi i-audio ukuthi abantu belalele, kodwa into esupha kakhulu into ezingatholakaliyo zini.
Abameli abe-UNESCO bangayenzani ukuze basize abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe ukuze kube lula ukuthi babale amabhuku?
Ngibona ngathi yonke into iqala ngokuthi bekhulumisane labalobi, sikhulumisane njalo lenhlanganiso ezingasincedisa ukwenza ama-braille lawa ama-audio book. Bengasincedisa njalo lokwenza maybe esingathi yi-fund yokuthi bencedise ngezimali ezincane ukuthi sikwenze lokho.
Enye indlela engasiza abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe ukusetshenziswa okwama information communication technologies, imishini eyenza ukuthi kube lula ukuthi abantu abangaboniyo babala amabhuku. Le mishini iyatholakala na kwele Zimbabwe, njalo i-UNESCO ingathi singaqala ukusiza ngokusithengela le mishini sikhangelele ukuthola usizo olungakanani?
Hayi, into ezingatholakaliyo singathi vele nje izinto ezingancedisa labo abantu kazitholakale ebizweni lakithi. Okunyangazi ngaba nguhulumende lo mkhonomi wethu kwenzakala into ezinjalo ezingatholakali. Ekuncediseni lapho kuqakathekile ukuthi sihlale labantu njalo laba abafuna ukuphathiswa, kuqakathekile ukuthi labo bebe khona uma sizama ukuthi sibuye kuma smart plan yokubancedisa.
Uma sesixoxisana ngokuba la mabhuku njalo abantu abangaboni ngaphandle kokuthi le mishini eyama-ICTs iyabiza imali eningi, zikhona izinye izinto na ezingayenza ukuthi impilo zabo zibe zibi?
Singathi thina ilabo abalobi abalobi labo kuqakathekile ukuthi baziswe, ngoba abanye abalobi abaningi abawafaki amabhuku singathi ku-braille kuma-audio books awangakwanisa ukuthi encedise labo abantu angaboniyo. Nayo-ke esingathi yena yi-marketing to abantu abanjalo, sisuka sibakhodle njengomphakathi.
Abalobi kumele bayenzeni ukuze amabhuku abo atholakale kulabantu abangaboniyo?
Okokuqala ukuthi kufanele udinge inhlanganiso engakwenzela. Okwakathesi mina ngisakhuluma labe-Dorothy Duncan Library abayenza ngeze-braille ukuthi sikhulumisane ukuthi bengangenzela njani ukuthi ibhuku libe nge-braille. So inhlanganiso ezenza amabhuku anjalo incwadi ezinjalo zilutshwana, yikho nje okwenza ukuthi kube nzima ukuze abalobi benzele abantu abangaboniyo amabhuku.
Abalobi kumele bayenzeni ukuze amabhuku abo atholakale kulabantu abangaboniyo?
Okokuqala ukuthi kufanele udinge inhlanganiso engakwenzela. Okwakathesi mina ngisakhuluma labe-Dorothy Duncan Library.
Ukuze lokho kwenzeke, umlobi kumele akhangelele ukuchitha imali eningi na?
Into ebizwa imali eningi okwenza ukuthi labanye abalelwazi lokuthi kwenziwa njani egcine bengasakwenzanga.
Hayi, uyihlabile le ndaba Ntabende, ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo. Bafethu, isikhathi sesifikile lapho sekumele ngilivalilise. Olivalilisayo nguMike Hove. Bafethu, lilale.
Siyabonga. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhlanje bemfuna ukukhuthaza abalaleli njalo bakhumbuza ngokuba yilo lalo umuntu odalwe lapha emhlabeni udalwe ngunkulunkulu wamenza ukuthi umuntu lo abe lenjongo ngempilo yakhe. Singananzelela kumahubo, kumahubo 139 kuyamangalisa kakhulu ngenxa yokuthi uDavid uyakhuluma laphana esithi yena engabi khona esishini sikamamakhe unkulunkulu nguye owamelukayo, nguye owamdalayo, nguye njalo owambumbayo waze waba ngumuntu ephakathi kwesisu sikamamakhe. Singakhangela njalo uJeremaya, uyakhuluma kuJeremaya chapter 1 verse 4 uthi vele ngingabi khona, unkulunkulu ekhulumisana loJeremaya ethi wena ungabi khona ngahle ngawukhetha ukuba ube ngumprofetha wami. Lokhu kutsho ukuthi unkulunkulu uqala adale injongo yomuntu umuntu engabi khona. Kutsho ukuthi sonke sikhona lapha emhlabeni sizalelwe ukuze sifeze injongo leyo unkulunkulu ayidalayo ukuze siyenze. Singakhangelisa umzekeliso kaJesu, ilizwi likankulunkulu lithi lona yena wayeyimvana eyahlatshwa aba ngumhlatshelo umhlaba wona ungabi khona. Kutshengisela ukuthi uNkulunkulu uyahlela injongo yomuntu ayibekile laphana abesebuyela ngemuva ke sokuza kuba le njongo eyokuthi umuntu lo azalwe. Kodwa umuntu lo uzalwa ngabazali abathize, uzalwa engumuntu mbe ngumuntu omnyama mbe likhiwa mbe ngumChina mbe ngumIndia, konke lokhuyana sokuhambelana lokuthi akwanise ukufeza injongo leyo uNkulunkulu amdalele yona. Ngathi singakhangela uBaba uMandela ukuthi kwakudingakala umuntu onjengaye ukwenzela ukuba iSouth Africa ikhuleleke. Singakhangela njalo embhalweni uEsther, abaningi bathi thanda ibhuku lelika-Esther. Siyakwazi ukuthi uEsther wayengumJuda owayengaphandle owangamelanga ake indlovukazi yePersia. Kodwa siyambona uNkulunkulu ehlanganisa izinto ekugcineni uEsther wagcine engena esiba indlovukazi. Ngokungena kwakhe ukuba indlovukazi waphephisa isizwe samaJuda. Yazi ukuba uJosefa, uNkulunkulu wayenza ukuba uJosefa athengiswe ngabafowabo angene ejele, kodwa ekugcineni simbona esenguye omkhulu eGibhithe esiza abantu esenza ukuthi kube nokudla. Sibona uDaniel kuba into efana naye. Ngakho namhlanje inkuthazo endayo ikuba abantu bekezela kule njongo uNkulunkulu akudalela yona, njalo kumele senjongo uyifeze. Injongo yakho uNkulunkulu akudalelanga ukuthi ibe ngeyakho ukuthi uzikholisele, kodwa wayidalela ukuthi wena uncedise abanye abantu. Siyabona umama uTeresa owancedisa abantu ababedubeka eNdiya. Siyabona njalo uNkulunkulu uvusa abantu abaningi ukuze bencedise isizwe, abanye abantu baphume phakathi kokudubeka. Manje wena yiphi injongo yakho uNkulunkulu akudalele yona na? Yumbuzo engifuna ukuwutshiya labalaleli ukuthi kumele uzihlolisise ubone ukuthi kambe kuyini okumele ngikwenze ukuze ncedise abanye abantu, ncedise isizwe sakithi, ukuze abantu baphumelele. Abanye baphume kuyangeni, baphume kudubekeni, intandane zithola abazali, abantu abagulayo bathola umuntu obakhangelayo, njalo ke kumele ube wazi injongo yami kuyini engawudalela lapha emhlabeni.
Kuyigqibe mfundisi, ubabeke enkosini abadubekileyo labadabukileyo lamhlanje.
Siyathandaza namhlanje ngegama likaJesu, sithandazele ukuba uNkulunkulu sibe kwazi injongo yethu okokuqala, kodwa okwesibili sesithandazela abalaleli abagulayo labalaleli njalo abadabuke emoyeni ukuba bathobe wena ngelizwi lakho, bathobe ngomoya oyingcwele, ubasize ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu inkosi sifundisi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Nele mthokozo muhle olivalelisayo untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.